ubulawayo uveze imibono yakhe ehlukile ngokunqoba kukhetho kamongameli Mnangagwa webandla leZANU-PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Osakhulayo wakobulawayo uYolanda Moyo uveze ukujabula kwakhe.
Ngiyathokoza kakhulu ukuthi eMaso Mnangagwa unqobile kuma-elections amhlaka 30 ngoba ngimbona engumuntu ozakusa iZimbabwe kwelinye ibanga elichiyeneyo. Uzathabisa abantu abaningi ngoba uyakwazi lapho kwakubotshwa khona amabhawudo yiZANU-PF and ngibone ngumuntu ozakhulula lawa mabhawudo ancede iZimbabwe lathi sibe le mali emabhenki abancane abatsha sithole imisebenzi ngoba ukhanye ngumuntu adehamba phandle kwamazwe esiyadinga uncedo and ungani uyaluthola. Ungumuntu osekhulile njalo uzithobile uchamisa ye ube ngumuntu omncane ekwazi okwakusenzakala from kudala but angimboni engumuntu adeza yenelisa ukulungisa iZimbabwe asihambise phambili.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukudana kwakhe ngempumela yokhetho.
Kumele kwaziwe ukuthi njengezaphu thina savela sakhala ngamalungiselelo okhetho lolu. So ukukhuluma ngempumela yankona kungaba kuyinto engasizi kakhulu. Singakakhulumi langamalungiselelo esavela sasola kusaqalisa iPVR ayenzwanga kuhle njalo awuzange kube le-transparency endleleni okwabanjwa ngayo ukhetho. Sakhala njalo ngama-issues amaningi ahlanganisela ukuswelakala kwama-resources, ukungabhalansi kwe-coverage ye-media, lama-funds akhutshwayo i-government sokusiwa kuma-elections ama-CDF funds ephiwa ama-political parties amabili kuphela. Njalo sasisazi ukuthi ukhetho lolu asoze lwahamba kuhle luzaba le mphumela ekhontestwayo ezaphikiswa ngabantu abaningi kumbe ezasolwa ngabantu abaningi.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane lo Maphosa.
Siyadana uzwa ngothiwa u-Emmerson Mnangagwa uthi uwine nge-50.8 votes kukhetho olwenziwe ngomvulo. Lokhu kusobala ukuthi iZANU-PF iqilile kulolu khetho kakhulu nxa sikhangela ama-numbers aphuma emakhaya. Sizwile ukuthi bekule voter intimidation kwezinye indawo kanti sananzelela lokuthi ama-figures kumbe amanani amakhulu kakhulu lawo okuthiwa uMnangagwa uwine ngawo ikakhulu nxa sikhangela endaweni zeMashonaland kawavumelani lamanani ezindawo lezi obekuthiwa kulama-registered voters angikhona. For example, ubuthole ukuthi indawo ethile ilama-registered voters angafika 30,000 okwa-announcewa yizeki kodwa okusimangalisileyo ukuthi kuzindawo lezi ubuthole ukuthi iZANU-PF siwina ngabo 35,000 kusiya ku-40,000.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Effie Ncube ubika ngakukhangeleleyo kumbuso kaMnangagwa.
Ukuwina kwa-Emmerson Mnangagwa emakhaya emaNdebeleni akusonto emangalisayo ngokuba iZANU-PF ibivele iwina lolu khetho nje oludlulileyo. Ungakhumbula ngo-2013 ukuthi iwine ngendlela ebanzi kakhulu kwelaseMaNdebeleni. Ngakho-ke kakulanto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinenge. Okubalelwayo ukuthini kukhona abayithandayo iZANU-PF, kukhona abayikholwayo, kukhona mhlawumbe abayesabayo, kukhona njalo abangabe bezuzo okuthile kiyo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ezek Provincial Command Center, ngingu Anastasia Ndlovu.